Umongameli Cyril Ramaphosa wethula idale elilabaphathi ntambo abangamashumi amathathu lambili 32. Kubaphathi ntambo laba abalitshumi lambili 22 balabasekeli ngamunye bese kusithi abalitshumi babe labasekeli ngambili. Lokhu kutsho ukuthi leli dale lilamalunga angamashumi ayisikhombisa lane 74. Bakhona beZimbabwe bathi inani elikhululeli yilo uhlupho lwakuqala oluzabangela ukuthi abakwamanye amazwe bakhohlakale. Kodwa ke uMongameli Ramaphosa uthi bekungela inye indlela yokwehlisa inani leli njengoba kudingeka ukuthi wonke amabandla alitshumi lanye 11 akuhulumende womanyano abe lomeli kulo.
All the parties have made a commitment.
Wonke amabandla avumile ukuthi azahlonipha isekelo sombuso abuse ngobuqotho lokubumba imithetho engancindezeliyo.
Evidence-based policies and decision making.
Iningi litshaya umpululu ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya luphiwe umnumzana Leon Schreiber oyibandla le-Democratic Alliance iDA. Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi lokhu kungenxa yokuzwelana labakwamanye amazwe kunkulumo eziqhutywe ileli bandla ngaphambilini.
IDA siyakhumbula ukuthi ile alternative migration policy ethi yona abantu abavele sebese South Africa belama-ZEP kufanele ukuthi ngabe baphiwa i-permanent residence eSouth Africa ngoba bayasiza kakhulu kumkhonomo weSouth Africa. UHelen Zille uke waphuma emalangeni esithi yena amaZimbabwe namelanga ukuthi ngabaxotsha, kufanele ukuthi ngabe kahle kahle aphiwa ama-documents aqhubeke eseSouth Africa. Wabe sesithi lawo ama-foreigners alapha engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabe aphiwe i-amnesty, aphiwe isikhathi sokuthi alungise udlelwano labo leyo home affairs wenzela ukuthi baqhubeke bese lapha ngokusemthethweni.
Kodwa ke abanye bathi bakhathazekile ngumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle omutsha umnumzana Aaron Motsoaledi. Umnumzana Motsoaledi nguye obephethe ugatsha lwendaba zasekhaya lapho abesilwa khona kakhulu efuna kwesulwe amaphemithi e-ZEP. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa unkosikazi Victor Simathuthu uthi balesiyezi ngokufakwa kukamnumzana Motsoaledi kwezempilakahle.
Sisaba ukuthi songenzeka ukuthi afike la kwezempilo awomise kugcine kunzima ukuthi singabantu bokufika sifinyelele ekuthini selapheke lapha ezibhedlela lasemtholampilo. Siyathandaza ukuthi lokhu abe yikho khona esemnyangeni wezekhaya angazila kho ngapha kwezempilo ngoba impilo yinto eqakathekileyo kakhulu.
AbeZimbabwe abaphila ngezemidlalo ukulingisa lokucula labo bathi bakhathazekile ngemva kokuba ugatsha lwezemidlalo lamasiko luphiwe umnumzana Gayton McKenzie owaziwa ngeculo lokuthi abokuza abahambe. Umculi weZimbabwe uPrithi Ndlovu ohola iqembu lezingilosi zezulu uthi abazi loba izifiso zabo zizaphumelela na.
Into ebesiyikhangelele kakhulu ebesiyifuna ukuthi kube iyenzeka kithi ama-artist abuya ngaphandle ukuthi basehlisele at least i-price yama-permits ukuthi sikwazi nathi ukuthi sithole ama-permits sikwazi ukuthi siperforme silezi ncwadi nathi ezisigunyaza ukuthi sibe khona lana elizweni lase-South Africa.
Bakhona abethula iphika ngogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary oluphiwe unkosikazi Siviwe Gwarube owebandla le-DA besithi mhlawumbe kuzaba lula ukuthi abantu ababo abangalamaphepha bemukele lula ezikolo zikahulumende. Abaningi bayathokoza njalo ngendaba zemisebenzi lokuqhutshwa kwamabhizimusi amancane njengoba lezi ngatsha sezandleni zebandla le-ANC lapho abaningi abathi bathemba bazaqhubeka bevunyelwa ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi amancane njengoba bekusenzakala eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.